Isilinganiso sokugugudeka komnotho se-inflation sibikwa sesiqansile sisuka kumachumi afika phose ikhulu i-97.85% sayafika phose amakhulu amabili i-107.66%. Lokhu sokuthiye ingcwethi kwezomnotho zisithi isimo somnotho welizwe sesiphose sifike kwesomnyaka ka-2008 lanxa impahla zingakaqali ukunyamalala ezitolo njengaleso sikhathi intengo isihahabela khona. Ngakwelinye icele iholo lezisebenzi lokhu lingakhuphuki osekuthiye iningi lisebunzimeni. Uhulumende wakhweza iholo labakubutho wathembisa ukwenza okufanayo kuzisebenzi zakhe zonke. Kodwa amatitshala athe esiya emabhanga athola dololo iholo alikhwelanga osekuthiye udaba lokutshengisela solusobala. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sivindi, uthi izisebenzi zizonde ziganunwabo.
Besizabo uhulumende ethembisa abantu esithi yena abantu uzabanika imali and wazowafanisa ukuthi umuntu ophansi uzathola imali engange 1,000 RTGS. Bonke abantu baba lethemba. Waze wedlula uhulumende wasuka lapho wathi ufisa ukuthi lalabo ama-private companies labo bezokufana wabenika izisebenzi imali. But kathesi xa sesisizwa amahemuhemu aqoqayo lapha khaye ngathi uhulumende kasezwakali. Siyakunanzela ukuthi lezwe kade kufanele lahlale lezi zisebenzi phansi asahlanga lazo. And nxa sokunjalo siyakwazi uhulumende uselengqondo yokuthi apho ngufaka imali ayifakayo enale engaqedakaliyo.
Esinye isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi udubo lokhu lusiya luqhela.
Kobulawayo izinto zakhe ziqansa intengo, sikhuluma kunje umthova lawo uqansile usuyi-$2 ngoba bethi khona amafutha ezimota lawo akhwelile, so yikho nje labo-ke sebe bakhuphula-ke intengo yomthova. Kodwa kubuhlungu ngoba khathesi izisebenzi zikahulumende kade zikhangele iholo ukuthi lingezelelwe, abasazange bathole-ke ukuthi bangezelelwe, kodwa ngathi izinto lokho eziyala zikhuphuka siya phezulu. Hayi, abantu vele abasenelisi lutho sokuphileka nzima khathesi. So kuyukuthi nje abantu badobhe kuphela impuphu lembhida kuphela badle, kodwa vele sokuphileka nzima. Abantu abasenelisi lutho, lokuhambisa ngisho abantwana esikolo sokunzima kakhulu khathesi. Ade sikhanya ukuthi even lezikolo uthole ukuthi izikolo eziningi nje zikhala ngokuthi khona amagetsi ahamba, abazange bakwanisa ukuthi baphrinte ama-examination papers. Uvele kunzima, abantwana babhala nzima ngisho lezikolo khathesi ukuthi babhala ama-exam zabo. Kunzima kakhulu, impilo yakhathesi isinzima kakhulu, sibile ukuthi sokuyukubamba ngamandla singoba kungela ngenye indlela.
Owancintisa edinga isikhundla sokuba lilunga ledale lephalamende kobulawayo umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uyalandisa.
Esingakutsho ukuthi i-government incindezela izisebenzi ngalokhu abakubiza bethi ngama-austerity measures abo, okuzama ukulungisisa umnotho welizwe owehlulayo ukuthi ulungiseki. Esikutsho ukuthi i-government lakho kukhona emcijweni esizabe sitshengisela ngayo ukuthi imiholo yabantu akayikhwele iye phezulu.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi nxa kukhangelwa umumo okhona elizweni, isilinganiso se-inflation siphezulu kulaleso esikhulunywayo.
Ya, ngibona njengani leqiniso ukuthi i-inflation isikhwelile kakhulu. Bakhuluma nge-107.5%, kodwa ngibona njengani isedlula i-107.5% nxa sikhangela ukuthi intengo zalapha eZimbabwe zitshintsha mihla ngelanga. Ungasenani ukuthi sakhipha ukusetshenziswa kwama-US dollars ngibona njengani awuthintanga lutho. Ungaba yimbangela kodwa ayisiko kodwa okubangele ukuthi umnotho ufike lapha, ngoba sokulesikhathi sikhuluma ngendaba yokuthi thina asila esikulungisayo esingakuthengisela phandle kwelizwe esingathi kusilethela imali. So udubo lwethu ukuthi asila imali eneleyo e-foreign currency ukuthi sisebenzise, sithenga okuningi ukwedlula esikuthengisayo.
Ngeviki ezayo kulenhlanganiso zezisebenzi eziningi ezithi zizatshengisela zisola ukungaphathi kuhle ezomnotho okwenziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngise Washington DC.